amalunga edale lephalamende lawo amanyana lomhlaba ekunanzeni inyanga yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele eyebreast awareness month bethi ngempela inani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane lokhu liqonga ngakho ke uhulumende kumele athathe amanyathela ilunga ledale lephalamende enkayi south unkosikazi sithembiso nyoni uthi kulusizi ukuba inani labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yalomkhuhlane lokhu liqonga
ye angiyabona ukuthi lapha kungelamadokotela abahlolayo omama kunzima ukuthi ukwazi ukuthi ubangabo mama abalemvuzane ngike ngahamba ulast term ngike ngahamba lamadokotela they were shocked ukuthi kulezifo ezingako ezinjalo ezelaphekayo but seziqheliswe ukuthi abantu bebengakwazi ukuthi balazo ukuthi baze belatshwe masinyane so mina ngifuna ukuthi ngithi uhulumende kafake in each district or each ward clinic umtshina ozahlola ikhensa ukwenzela ukuthi yelapheke
usenetha Thabita Khumalo uvumelane lonyoni ethi akumangalisi ukuqonga kwenani labomama ababulawa yimvukuzane yesibeletho ngoba eminyakeni edlileyo babesebenzisa impahla engahlanzekanga lapho belandela
ukugaza kwemvukuzane yesibeletho zabomama akumelanga kube yinto ethusa uzulu namhlanje lohulumende 1999 iJohnson and Johnson eyayisenza izigqoko zokugqokwa ngomama uma besesikhatini yasuka kuleli lizwe yaye eMzantsi Afrika ithe isisukile kwasala kungela ngitsho yona ikampani eyenza isigqoko lezo zasezizelakala zithe ziselakile umama xa sukusebenzisa izinto ezitshiyeneyo abanye besebenzisa amalembu abanye amasokisi abanye amatishu abanye ama-newspaper namhlanje sesikhala ngokuqaza kwemvukuzane nale yiyo imbadalo esiyiphiwa nguhulumende owasiyekela sisebenzisa izitshubo esezisibulala namhlanje
udokotela Nikela Ndebele uthi umkhuhlane wemvukuzane usudale umonakalo kubomama abaningi elizweni ngoba bephuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane ususesibangeni esiphezulu
kakhulu baphazamiseka kakhulu kodi problem ngiphakathi sekule kunokuzinto yeyo isizinto la bafika sekule kanje wona kodwa njengoba ngisilo ku meeting lapha ukuthi bangafika i early detection njengobone labana ba abebesipha ama testimony 25 years after right right njengobone kodwa wena siyafila njengokwesaba mona ukugcina lona otini na kwakude otubuye ngabudokotela wahlatsha umlozi nsona wesaba
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama labobaba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.